Amabandla azancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF uthi idale lePolitbureau lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka-2023, yikho lisibona-ke sihamba endane ezijeneyo. Izolo besisemaswingo, saya-ke koBulawayo, njalo namhlanje siseMidlands Province ubana sikhulumisane-ke la abantu abaqoqa umhlangano esibathi-ke ngama-chain champions abavela-ke eMidlands Province yonke ejikelele. Ukubana sibazise uhlelo lwethu lokubana-ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe labasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongamelo. So kathesi sichasisela abantu ukubana-ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani, esilithi yi-template ye-consensus candidate selection process. Sizakhetha njani-ke ukubana sibe labakhokheli-ke abavela-ke ebantwini. Lenhlelo esiyenza ithiyene lamanye-ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa-ke abantu-ke abangama-members e-organization, ithiya-ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokheli bema-church abasendaweni yona le ukubana-ke befaka umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-TCC. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana-ke sikwanise uku-include-ke abanye abantu abasikathi ngama-stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana-ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident onguye ofunakala-ke ngabantu. So yinhlelo esihambalayo-ke ikathesi-ke ukubana-ke simeke sure ukubana ama-candidate wonke esilawo avela ebantwini, hhayi khona ama-candidate afunwa yibukhokheli noma angane labantu-ke abakubukhokheli. This time sithatha-ke abantu-ke abavela-ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chirotsa okubandla le-CCC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, kathesi sile program yethu esiyibiza sithi 1+5 voters campaign program, eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu thathe abantu abahlanu, 5 people aregister abantu, ancedise abantu abayi-5 ukuregister ukuvota, khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okwakathesi iyenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo ku-ward 1 koBulawayo, shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo ukwenzela ukuthi labo bantu bavote koBulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamizi zakoBulawayo ziphume ngobuningi siyeregister ukuvota, khona beyavikela ukuqilwa yiZANU-PF.
Umnumzana Philip Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandla leli ukudingwa kwabantu abazalimela kukhetho oluzayo.
Kakhulu Sibili okuzwayo, ngiyakontesta Sibili apha eCholocho North, ngikhona Sibili sengisubmithile le CV yami konke sekuhambe kuhle, kodwa kulokunye nje into ziyabe ziphuma nje ebulenjini, abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo bethi ye uGawule udisqualifyiwe ye njani njani. Ngamanga lawo, ngamanga emhlola. Imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi, ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo, ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
UGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokrasi yalethwa iZANU-PF, yiyo iZANU-PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma. Ngokunjalo ngamafitshane mana ngithi mina lapha iparty iZANU-PF iyabidinga umuntu Sibisibili ofunwa ngabantu Sibisibili, endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela ibese senja njani bese kuncedisa iphathi ukuthi ibe lemtlomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okukondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu umuntu angayimpozi njalo umuntu angathi impozi ebantwini but uzathola abantu beziyimpoza bezama ukuthi bengafuna ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo iphathi ke izanu p f yelakho khonokho ngiyancintisa ke gips ngikhona emncintisaneni njalo ngisemkhankasweni kathese okuzwayo esigabeni sami echolotsho ngapha esigabeni esecholotsho north i-constituency iyicholotsho north ngokunjalo-ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hhayi asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano macomrade
umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo
uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma council soluqalile i-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona njengoba lisazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hhayi uzibani banyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections iripoti esizabalayo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe sasipha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona yona siyibeke nini kodwa hhayi abantu bethu thina kuma-structures balomlomo yibo abatshoyo yibo abanqumayo yibo abalomnqamulajuqu wokuthi ngubani obamelayo asilo daba lukapresident asilo daba lwe-standing committee asilo daba lukabani i-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni okubalisela ukuthi balamakhadi bale-membership eme kuhle kanjalo 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 so simatasa njengebandla noma nje sisamisana lohulumende lozek ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingilimbane esizatshiya umuntu wonke ekhala esizatshiya ilizwe lezimbabwe lingamanga kuhle
eli zimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka.